ezindabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZanu PF linqoba ukukhetho lokudinga ozamela ibuchundura kudale lePhalamende. Abajabathi ngabasoze bavume ukuthi baqilwe libandla leZanu PF kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umlilo ovutha okumangalisayo uchisa impahla lemali ePlumtree. UZulu uthi uhulumende sokumele angenele eMpilo Hospital lapho abantu abangelatshwa khona ngemfanelo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngokwethuselwa kukahulumende weZimbabwe othi uzabopha umnumzana Raphael Stanley Khumalo ozwakala esithi useyinkosi yamaNdebele ofuna kube lelizwe likamthwakazi elizabe lile flag yalo. Sizalethulela lezemidlalo thiyani indlebe lizwele. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2018 ngesikhathi ibandla leZanu PF lisanda ukunqoba kukhetho lwe-by-election ngoChiwundura. Tumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.